nathi simangele namhlanje sibona abantu bebuya besithi bona bale instruction evela ecouncil yokuthi badilize izindlu zethu. So bafikile baqala ezenge za 5 ukudiliza izindlu.
Kudilize izindlu ezingaki?
Namhlanje bakwanise ukudiliza ezimbili.
Okwase kuhamba njani?
Bathe bediliza khonapho abantu bafika ama-residents bathi hayi, lilekadini lina elilazo lapha ezivela ekhodini yokuthi lidilize izindlu. Bathi hayi, kasila thina sile instruction esilayo esuka ecouncil. So basesithi hayi, thina sifuna incwadi lapha ama-residents. Babamba abathayeli bakhona ama-operators ama-JCB babamisa. Labana basecina besesesaba beyekela ukudiza izindlu.
Manje yona i-council likhulumelayo yini?
I-council sikhulumelayo. Yona i-council ayikwazisisi kakuhle ukuthi uphe i-order yokuthi izindlu zidilizwe mbani. Kodwa thina sikhumbula ukuthi lapha ngu-director we-urban planning othiwa ngu-Conrad Mutsesa, noma nguye ofike elida i-team leyo ekade ibuya ukuzodiliza izindlu lezo.
Yesizwa betshitunguza trust besithi bona izolo kubonakale umphathintambo wezabelo umnumzana Jombo. Liqiniso yini lo?
Ye, umphathintambo wezabelo izolo u-Dr. Jombo lo msekeli wakhe u-JB Matiza lo amthimizi u-chairperson wezanu PF iHarare province basikile izolo. Endikasikwazisisi kakuhle ukuthi ukufika kwabo izolo yikho yini okungabe kwenze ukuthi izindlu zethu zidilize namhlanje. Asisazisisi khonapho.
Okokuthi okwakathesi abantu kabahlalelanga yini evalweni besesaba ukuthi zizadilizwa njalo izindlu?
Umuntu wonke vele esithumbiza kathesi sikhuluma uyesaba. Ngakwazi ukuthi kuyini okuzayenzakala njalo ngesikhathi siphi, nokuthi abantu labo baphonga ukusifuda kungela notice yokuthi bazabuya bediliza izindlu. So kathesi asikwazi ukuthi bazaphenduka ebusuku yini kumbe bazaphenduka kusasa ekuseni, asikwazi. Abantu bayesaba. So